VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphakathi
Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 7 Ntulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwango sebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
So-ke abantu abasakwazi baqonda ikhansili yazama ukuletha ibhawuza, but amabhawuza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umoma wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
La ngamanga akulayite ehlayo lapha, into zonke lokho zikhona phaya, akulayite ehlileyo, so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezijeneyo edolobheni leli. Lobudlwangudlwango sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili. Obekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Bindi, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Selapho sekathe sesile from Tuesday sesingelawo amanzi, kodwa bekulesithembiso sokuthi kulezinto ezilungiswayo yi-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela ababesitshele ngayo. Kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sokuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama. Kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi, umumo wamanzi usomubi. Abantu bebengathi bayabekezela, kodwa-ke siyananzela ukuthi izakhamizi sezivele kwazikwenela ngoba kwezinye indawo akula mabhoholi. But esikunanzela uhlupho kakhulu ukuthi lapho kula mabhoholi khona, amabhoholi asekhulelwa, amaningi nxa ugotshoza amanzi asaphuma. So-ke abantu abasakwazi baqonda ikhansili yazama ukuletha ibhawuza, but amabhawuza akhona ashoda njengoba kuthaya idorobho lonke. So-ke hhayi, umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga. Ukuthi sibili, nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hhayi, abantu bazaba lohlupho olukhulu lengozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele, sibona ngathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona-ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi. Ngoba nxa ngikhuluma kanje iproblem isibalayo ukuthi nxa kungela manzi amagesi layo ukuthi ahluphe abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama ezibhoraneni. Kodwa wathesi kuyabe kumnyama, phela abantu begotshoza sekunyameni ngokuthi amagesi abona abona kahle. Endalo-ke ehamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni aze abuye ngama-10-11 ebusuku. Edonse u-5 ekuseni watsha u-5 wantambama kuze kwedlule kosama-16 hours. So-ke umumo wamagesi hhayi lawo mhlanga, izinto zimbi. Kwesikhathi sibili uyahamba edorobheni uzibona ungabe usekhaya. And khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini ngoba siyakwazi ngamagesi engekho, izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo. And ungananzela futhi sikhanya ngathi bona amagesi zesa ayizwakali, khanya ngathi ayilampendulo ebambekayo ngamagesi. So-ke hhayi, umumo wethu mubi, abantu bathole kanzima, sakwazi baqonde.
Sesike saxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na?
Emzileni wamanzi.
Ye.
Lelo liqiniso ngoba izolo ngithole i-complaint esuka ku-ward 26. Ngafonela ukhansila, ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho ukansila ngaze ngamtshela isibhorane sakho ukuthi bathisingathi so ke kodwa lapho bengabhadalisa ukungena emzileni sokubhadaliswa abantu besithi hayi isibhorane lesi sise-ereni yethu so nxa selikuya lapha linelivela kwezindawo bhadalani namhlanje futhi ngike ngathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe kuthiwa indawo bechapha umgwaqo ngoba isibhorane singali kwenye iwadi kona bekulenye iwadi so umuntu angathi angingalifuna kamanzi lisibhadalane so ke umolo wendaba zokuthi nxa umumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho but liqiniso sili bakhona abanye abantu asebedibeka ngakuthi sebeze bekunge bebhadala intengo yokuthi bathola amanzi leyo liqiniso so ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlale enzenzeya lezo lanjengezakhamizi abasazise sincedisane lama-councelors even lamapolisa sincedisane lawo ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amanzi awufanele angathengiswe lathatha izibhorane kufanele abantu bathole for free njalo kungela ndaba ukuthi vela kuyiphi wadi kambe nxa ngihlala khonapho ungcele u 200 meters away kule sibhorane ngiyaqonda khona beseduze akula muntu onganginika ichala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kweBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Intengo yenye impahla ezitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kweqhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obekubulawayo lamhlanje.
Hayi, uyehle engqondweni la ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka. Yeza mnumzane so nabalaleli bayavuma ukuthi khona akula into ehlayo
kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo
akula into ehlileyo bachamba amanga yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi khona abantu batshengisa ngathi khona into ziyehlile kodwa zingayehlanga akula lento ehlileyo lapha into zonke zilokho zihlupha abantu abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo so ngazi uhambe ku-supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqhambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu ukuthi into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushota
into zigcwele every supermarket that you can go ugcwele but into ehluphayo ukuthi kona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi isuku eHarare isiya koBulawayo ngifake i-full tank. I-full tank yami ingikose $425. So nxa umuntu ehola $200 uya koBulawayo yini osuzuhamba but mina ngithele $425 RTGS ngisiya koBulawayo. So akula into zizima emuntwini nje emuntwini makhaza into zizima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi kona umnumzana umoyo empi weSouthern ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiye koBulawayo sengiyatshela enye i-425 ukuthi ngiye koBulawayo which is $950 to and from Bulawayo uyabe ukhona malini ke.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila womuzi weSouthern eHarare obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esitafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu.
ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe yipolitiki, izalungisa yipolitiki. I-economy iyabola nje iboniswa yipolitiki, kungalungisa ipolitiki konke kuzakhona.
Singaqedi isikhathi silokho sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile lokho.
Hayi, mina ngisakuthembi lokho. I'm sorry to say it, mina ngisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana loNkomo kaVutintyanga, umgabe wakhulumisana loTsvangirai kaVutintyanga.
Kusuke umvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30. Sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili. Lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizweni.
Umango welambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu, u-Region 4. Kodwa izakhamizi lezi seziguqule uGwadule lwaba indawo elamadlelo aluhlaza. Imisebenzi iyasilela ngapha, indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka. Kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha uMangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo, ikakhulu matamatisi. Omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma kesizwe echasisa ngendubo abadibana lazo.
Engadini of late, I think ama challenges silawo ngokwamanzi le fence. Nxa ngikhuluma ngamanzi, I mean we are digging ama wells instead of sithole ama pumps. Abana singathola uncedo where we can get some pumps to pump water through solars or so forth or so on, with a pump amanzi abantu bethelele easy. But you are digging ama wells, we dig them, then we start watering amagaba.
Umnumzana Thaddeus Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata.
Uhlupho esihlangana labo luhlupho lwendlovu. Indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathela ifensi yethu ilimale, ikanti uyibisela ifensi yakhona abasinceda le uyibisela abakho, imali yakhona vele ifensi ayisathengeki. I-diamond mesh eyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November. Itamatisi siyalilima kakhulu, libe le market enhle kakhulu, imota ziyangena. Noma nje silohlupho lwe dust road yakhona le, kodwa ama customer akhona ngoba sithengisele ifolosi, iwange, ibhinga, le kamatifi enqele ngithi ngelulupane lulawayo. At times bayangena bezothenga amatama. Imali iyasisiza, kodwa njengoba imali yakhona ingasayenaliswi, ingaselamkantshi, imali yakhona siyiwile, vele siba lohlupho la. Indlovu lezi, they when the damage, they don't pay back. Abantu became fire, they just came and assist. Come when they come, they tell us, I know, I see Zabuya. They don't even give us any help of late. So sekuzabuyela futhi ukufaka isigodo futhi.
Yona i-government ke yaliphathisa.
They don't even assist. They say they don't consider us.
Why?
It's not recognized because semachaphozi.
Abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi inkampani emba amalahle ewange Colliery Company. Omunye wabo ngumnumzana Jairo Sibanda.
Ngaphandle kwamatamatisi lomumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi nokunye nje omncane nje kodwa isiz okukhulu okwesikuthengisayo ngamatamatisi. Akwasiphilisa sibili, kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndlela ukuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama school fees.
Ye lo daba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumavika amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zika Mike Hobe.
Eita eita hola 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 mthwakazo omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ongisakhulayo okuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazo omuhle isikhathi lesiya sesifikile. Lapha abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni achiyeneyo babuya lapha kwele Melika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngumunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusi Muzi siyeze ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Ngiyaphila ngiyathabuka lana.
Hayi lati sithabile sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Asithinta udaba olukhona egudwini uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Lule njongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu yi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizimusi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani. Elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Ngingananzelela ukubana kulama opportunities amaningi. Ngananzelela ukuthi siyangani siyafanela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku. Yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uneminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi. Ukwanise ukuthi ungene kubhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster. Ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa iy'ndlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitshele-ke Vusi, usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sengifunde into eziningi, but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangele eduzane kakhulu. Ku-ride ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingangitholi kakubi, akulalutho olu-wrong ngokuqalisa ibhizinisi yakho encane, but elakithi ngiyafisa ukubana ngasiyakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngidabuka e-Cholocho, oqalisa ibhizinisi e-Cholocho kuphela ku-ride, but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not e-Zimbabwe kuphela but e-Africa lomhlaba wonke. Into eyi-one ngithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijiyeneyo, but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje, ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukubuya e-America. The way they drive, abadrayivele esayidini sokudla, ukudla wangkhona kungani kulethukele eliningi, kwehlukile. But into eyinanzelele ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha bangani bale confidence eningi, awuboni umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Africa esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa, but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke nasiqaliseni. Cabanga ukubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini, but asisebenzisenini i-technology, sithuthukisenini i-Africa yonke jikelele.
Hayi sikuzwile Vusi, ngiyabonga kakhulu bhuti ungena kuhlelo ngikhangela uqoqo lawe lapho libuya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMike3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke izandleni zikaNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo umhlakazi wethu labalalelayo lababukele. Ngingikeke sikhangele nje ngamafichane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 iverse ngelika 4 sisiya kuma ku 6 kufundeka kanje. Uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sihlikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho bahlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawe ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ayekhuluma labo wasesithi-ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro nabanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nehlisa amanetha kuze lizuze lokho elikufunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye kabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. UJesu uthi lanxa lapho uSimoni esithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tshintshanini ulwandle, tshintshanini umkhumbi, tshintshanini amanetha, tshintshanini isikhathi elibamba eligola ngaso izinzi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho zikusinda zisala, uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucathulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. UJesu uthi qhubekela ekujuleni, ngatsho ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kakutshiwo ukuthi nxa ukudubeka diliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi ukuthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esizathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho, atshonise enzikini yokholo lwakho. Lithi ilizwi lakuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathileyo nenisindayo, mina ngizaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basemzileni yokudinga amafutha, abani bakhumbula ukuthi abantwana bakhamba bephethene esikole singoyasikho xa sikhona siyadula singalahli ithemba ngitsho lelizwe lakithi asiphothe namanetha uNkulunkulu uzaliphilisa sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni
akuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo kawehlula oluthoyina xa sesikholiwe kuwe ubumnyama buyaphenduka bube yikukhanya nokuswela kwethu kuyaba yinzuzo inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba ngezentokozo sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo ngamunye ngamunye njengezimuli njengezigaba esihlala kuzo sengitsho njengelizwe lasezimbabwe kuza kusa ngenye imini ngoba ilizwi lakho lithembekile liqinisekile uzobona phakathi amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga jahale zansi, sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo ye-FIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube kuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akisikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe. I-FC Platinum 1, Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum 1, Highlanders 1. ZPC Kariba 1, Caps United 0. Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1. Herentals 0, Triangle 2. Black Rhinos 0, Yata 0. Dynamos 1, Chapungu 0. Tel 1, Harare City 1. Iwange 1, Lebulawayo Chiefs 0. Qinisela loba kunjani ibekezela ingoma ka Lorraine Maplanka isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kwaBulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukuma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30 igama nguChris Gande lelalo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.